go VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi kule mali entsha ezethulwa ngenyanga ezayo, kodwa abazokwenzakalayo bathi kukhona ukuthaya amanzi.
Ngenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli, so bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubu.
Imizamo yokususa umongameli welemelika umnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili.
Manje kwalo nyaka kunzima ukuthi kunzima kubula umuntu owathola isivuno nowayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela.
Izakhamizi zenkayi ziyakhuluma ngodaba lokusilela kwemali lokunye okubakhathazayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uZulu kumele achaye indiva amazwi athulwe ngumcebisi wakhe umnumzana Eddie Cross awukuthi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liza kwethula imali entsha ngenyanga ezayo. Umnumzana Cross olilunga lekomiti yabancebisi bakamongameli kundaba zenotho ubetshela umsakazo weZBC Izolo ukuthi iyeza imali entsha ngolwezi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umnumzana Cross ukhulume lokhu ezimele, ngakho uthi uZulu kamelanga akulalele. Lanxa kunjalo umnumzana Mangwana kazange awalandule amazwi kaCross. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye useke watsho ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha umnyaka ungakapheli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi ulubona njani kahle kahle lolu daba.
Indaba le emali entsha iqale umnyaka lo oqala usakhumbula ubaba uthenda i-BTS yena i-representative iprint imali. So sesiwuzwa futhi ukuthi kukhanya ngani kungaba le mali ebuyayo ngoNovemba. Kodwa ngokubona kwami indaba ekhona yokuthi u-Eddie Cross ukhulume engakazuzi clearance ukuvela e-Reserve Bank. Kodwa kungaba le qiniso sibili ukuthi wule mali abayihlelayo abafuna ukuthi ivuye lapha anytime soon.
Nxa kunjalo bakufihlelani pho?
Babe bengafuni ukuthi abantu labana izigilamkhuba lezigeleke eqe eziyenza ungalunganga zibe kwazi kulesikhathi ukuthi kungaba le mali ebuyayo. Umbe baya bengalungiselelanga ukuthi imali ibuye. So kungenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli. So bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubu.
Ukona ukuletha imali entsha le kuzanceda uZulu weZimbabwe ngandlela bani? Luzaphela yini udubo lokusilela kwemali?
Nxa uyikuthi asila production enzakalayo lapha elizweni, nxa kuyikuthi akula izulu elizala elilomdumo lapha elizweni, nxa kuyikuthi i-politics yethu azilunganga lapha elizweni, angibona ukuthi imali entsha izaqeda udubo esilalo. Ngoba udubo esilalo yokuthi imali leyo izabuya iphume ebhenk yehluleka ukubuyela futhi ebhenk. Yilo udubo esilalo le mali ekhona khathesi. Ikhona imali eningi kodwa ukuthi iyahambela outside ama-banking channels. So udubo esilalo yokuthi singenza njani ukuthi imali ebuyayo kumbe imali ekhona ihambe isebenza ama-banking channels, atho ukuthi siyayithola esikhwameni zabantu makhaza.
Ukuba lesisindo khona singabona yini isiba lesisindo esithe xa xa nxa iqathaniswa le dola le eMelika?
Angibona ukuthintsha konokho ngoba isisindo esemali enjengeZimbabwe uhambelana le production kumbe lezinto esisithengiselayo phandle kwelizwe. Nxa kungatshintshanga lokho, nxa singela ma-products esiwathengisa phandle kwelizwe, akumelanga sikhangelele ukuthi imali yethu izaba lesisindo esikhulu kakhulu. Sizala sigukudeka ngoba akula production enzakalayo, so sitho ukuthi abantu bayabe thenga lokuthengisa imali hathi izinto ezibalulekayo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 esePretoria eSouth Africa. Iningi emaphandleni lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngenxa yendlala, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukumiswa kohlelo lokuthenga impahla ezitolo kusetshenziswa amabele, kukanti labagugileyo abasatholi usizo lukahulumende. Ngakwelinye icele, intengo yokudla ezitolo iqhubeka iqonga mihla ngemihla, zona iziphala sezibethwa ngumoya ngoba isivuno salonyaka besivele siyingcosana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uNkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT, wayengukhansila kaward 3 emlume khonale Henkayi.
Indleko zamabhasi kunzima sithi ngokubana kathesa ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 bond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye eNkayi center yi-30 bond. So kulobunzima obukhulu kakhulu, le mali yakhona njalo ayitholakali, kunzima kakhulu. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg khona kungoba i-10 kg iyi-50 bond. Ngiyangangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngiyangangena ezitolo eNkayi ama ecotech kabasathathi kwezinye isitolo. And la bani bona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali na kunika cash sesithi hafu hafu. So nxa wena uyabe ufuna i 60 sokumele ukuthi ufake uyi 120 yibo bunzima sobukhona.
Qala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abesethola impahla izitolo, lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babe sithi ngama-pros. Kulonyaka kakula uhlelo lunjalo, akula ngoba abantu vele bayazilambela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele, bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno. Lo wayetholile khonokho kuncane vele sokwaphela. Aye GMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadethu akhatshana, uyasuka uqonda ukuyalala khona kwenze ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana eNkayi. So kusithi-ke bengabuya bona la bezothengisa sebevela uthenga khonapho, sebesibhadalisa igogoko eli-160 bond, igogoko elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathesi ithukela i-40 bond, i-cooking oil 2 litre i-50 bond. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje izasibulala nje. Ngikhuluma nje kathesi silezalukazi lezi ezizuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23, lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akula madona ngenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphu 10 kg sithenga 50 bond. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagogileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babekuthola ngaphi?
Kade babalencedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kathi ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho begcine ukuthola ngoJuni.
Lo ngonkosazana Brenda Moyo, isiphathamandla sebandla, ngiyaxolisa, nguBrenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT owayengukhansila kaward 23 emlume eNkayi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eNkayi. MCT. ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezizalwane zakwele Zambia ezimbili ezigalule zafa emfuleni uZambezi ezilithumi lambili azazakali ukuthi zingaphi yokugoqela ezeZimbabwe kulandela izulu lesiqholo lesiqotho eline eBinga. Abantu laba bebesesikepeni esibikwa sitshaye idwala sabhewuka. Iphephandaba lebulembo lezimlive.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele otshekitsha ukuthi bangene eplazini likankosikazi Grace Mugabe eMazowe. Leli phephandaba lithi lokhu kubonakala njengokuphindisela ukwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ngoba wala ukuthi umkakhe angcwatshwe eHerozi Acre eHarare wayengcwatshwa ekhaya. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
I've never seen ama failures anjengabo Mnangagwa lo Mthuli Ncube. Ah, these guys babehave ungani kabafundanga. I don't know shukuthi omunye kuthiwa ngiprofessor, professor of what? Uyehluleka. Uvele angikwazi ukuthi wenza yini i-finance, ngakwazi lutho. Ilizwe lapha abantu sebethwele nzima eZimbabwe bakithi. Kodwa-ke angiboni sifika kuJanuwari beloko bekhona laba bantu bazaphuma kuphela. Ngiyabonga.
Enjani mphakazi, ngokhawunda sibanda lapha eBotswana. Mina ngiyajabula kakhulu uma ngizwa kuthiwa umntakankomo besithi khona ufuna amathambo kayise agejwe asiwe ekhaya. Velikho esasikuchilo lathi lokho vele siyakusapota sibili, siyakusapota abantu babakusapote sibili. Sifuna umdala agejwe alethwe ekhaya, agejwe ngamakhosti awezanu vele ngawehulumende, ngoba le package kankomo thina vele azange sayizwa ukuthi unkomo uthi ayiphuma wanika iphakeji enganani. Umgabe sizwile uthela nxa etshaywe ngekhuu kodwa waba lenhlahla wanikwa 10 million iphakeji esiyizwileyo, enye sakwazi yahamba ngodlu ngaphandle. So besifuna sibili umdala agejwe, agejwe sibili. Asikho kuzila, kuzili njalo siwumhlolo, kuyakwaniseka. Umuntu uyagejwa nxa engangcwatshwanga kuhle, uyafela kwelinye ilizwe nanxa singamathambo anjani, uyagejwa vela asiwumhlolo. Umdala agejwe lathi siyamfuna ekhaya, kabuye kithula abantu bakiwa lapho.
Livuke njani basakazi, labalaleli uthokazi jikelele. Bakethi ntike mfaka wami umbono ufakazitha ngakoroni. Bengilo mbono engiwubona usungani usukhona lapha lakuwasapu phezulu lapha. Umbono wokubani singabantu besiNdebele xa siqinisile ukuthi sikhathele ngezenzweli zabantu laba, sikhathele ngohulumende lo wezano owasihlamukela ngo-1963 wasijezisa, wasifaka ubunzima obukhulu ukuze kufika lanamhlanje. Likhuluma kuntu walisa wonke ekubhedlelalani kwenzima ofake izona PF. Yikho umgabi onguye wabisa lobo bunzima kuqala. Usetshengisela ukuthi kaso hero, utshengisela ukuthi vele kaso qhawe. Ngempela vele wayengasoqhawe. Yikho besifisa ukubani ngakuyangena engqondweni zabantwana bakankomo, nalaba abathi baseli bephethe izaphu babonisane. Unkomo mafuyane bonke abantu besiNdebeleni basiphume eHerozi bagejwe baphume, isale ize kumbe isale ilabantu bakhona ngale ngasesishoneni, abantu besiNdebeleni baphume baye emazigumeni abo. Omnikita omangena siyacela kubani sibili nqabe sizwa abantu abayizihlobo zabantu akuphakameni, ke sitshengisele ukuthi siyangaphi, sifunani, sazondani, kuyini okwasihlukulu sayo. Abathwalwe kungangcono baye enkulumane lapho kulele khona amanyama qhawe ezipra khona. Siphumenini ebantwini labo, ke sibatshengisele ukuthi abasenza khona babengayenzi izinyamazana, babesenza abantu. Ngiyabonga. Hlobo zami ngicela ngathi sibili ungangena ezinhlizweni zabaningi
lapha eJohannesburg. isifiso sami ukuthi ngayo uhulumeni kaMnango wakho uyabambana lomnumzana Chamiso MDC ilizwe liqhubekele phambili kulokuthi abantu beqhakathekise ubukhulu babo lamabandla abo kumele beqhakathekise impilo yabantu ngaphandle kokuthi behlangane la mabandla amabili besebenze ndawonye akulanto ezalunga eZimbabwe. iZANU-PF ayila solution kodwa MDC solution ilayo.
Linjani mthwakazi omuhle? Hayi, thina siyaphila noma nje izinhliziyo zicabanga emuva ekhaya ngendlela esihlupheka ngakhona shwa esiziqeda iminyaka leminyaka sisemazweni abanikazi behlupho esasinikezwa ngabasibusayo. Hayi, kunzima impilo, inzima sho.
Linjani Studio 7 labalaleli be-Studio 7? Hayi, mina igama ngugabadela kancube lapha seJobheki, but ngokuzalwa mzalwa elupani lapha, but ngakhele ebhinga lapha esibila u-4. Mina kusenhlizweni yami lapha ngakusho ukuthi iZANU PF thathe izinto zikaMgabe zonke ezingaphandle kwelizwe, imali leyo ithathe ifake into elokho ngisayisho namanje. Ngabe bayithatha le mali le yonke, thengise lezindlu zonke, thathe konke nje bekuthengise benikeza abantu abahluphekayo eZimbabwe. Because uMgabe vele bezitshontshela imali for 37 years lezi lokhu ebusa ezithathela imali. So kungaba kuhle ukuthi ama-assets akhe angathathelwa wonke, angavusa i-economy than ukuba lokho belwisana bakhuphula izinto ukudla emashopu kuyakhuphuka, kutshula yonke into abo 300%. What abantu bangkhona imali bengayiholi, plus le mali yangkhona ingekho elizweni. Babengathatha yonke i-property yonke kaMgabe bezofaka elizweni, i-economy izovuka. Then uMnangagwa kayeke uhamba siya emazweni erobha abantu ngesikhava sakhe lezi esithi eZimbabwe yonke into i-right. Akulanto e-right, ama-sanctions lana afakwayo afakelwa bona. So why bengafuni ukuthi bevume ukuthi baba wrong? Because kubulala thina manje. Bona ibaba wrong, abavumi ukuthi ama-sanctions lana bona bezethule bona, bengafuni ukuthi ekhutshwe ama-American kumbe ama-British.
Siyabonga ngabalaleli bethu labo ke kade besipha imbono yabo okusezinhlizweni zabo, abasithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Imizamo yokususa uMongameli Donald Trump wele Melika esihlalweni kusetshenziswa umthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Izolo wayengummeli welemelika elizweni le-Ukraine umnumzana Kurt Volker uphe ubufakazi phambi kwedale le-The House lapho athe igqweda likamongameli Trump umnumzana Rudy Giuliani wayephiwe imbiko yamanga iziphathamandla zakwele-Ukraine ezacelwa nguTrump ukuthi zidinge okungangcolisa omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wamisa uncedo olwalumele luphiwe iUkraine andubana lidinge okungabhica udaka uBiden. UVolker ngowakuqala ukupha ubufakazi kudaba lolu olukhangelelwe ukuba labafakazi abaningi abazabuzisiswa ngamakomiti edalele ephalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaTrump.
Mbona ngathi kuloke ungathi khathezi ungathi kuyamgombolozela ukwedlula any other time, ngoba engibona ngathi sibili ngibona ngathi kubi sibili kulaphana engathi uvusana lo reporter lwana phambi kwabantu. Ambona ngathi hayi kungathi kakumhambeli kuhle sibili, kungathi kufuna ukumthandela siloku into kwakhona.
Ye, siyabona ukubana iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela owayengummeli wele Melika khona le e-Ukraine obesipha ubufakazi, ubona ungani abantu abanje bengapha ubufakazi kuza ngezelela yini kumbe kuzamgezisa izandla zakhe sisale sezimhlophe?
Kuye kuza kuya ngokuthi bakhulumani bona bofakazi, kodwa ke umbona ngathi okwento konkona yena lo okuthiwa ngumpembe muntu lo whistleblower ngibona ngathi wakhuluma izinto eziningi laphana ezigoqelayo ukuthi lanxa kuyikuthi abakuboni laba abanye engxenye bazagcina bekubona ngibona ngathi kuyathandela zibili okuyinto kwakhona ikuthi nje nongumuntu olenhlanhla yokuphuma kuthandelwe kodwa-ke khathe singamboni kuhle sibili
ye kodwa-ke siyabona ukubana yena uyala elokhu eqinisa ikhanda lalokhu nxa ekhuluma uyakhuluma ukuthi khonokhu engakukhulumayo ngiyakukhuluma akuphinde futhi azakhulume lokuthi ele China kalicubungule uBiden engabe thembeni kani
hayi angithi vele nxa ibhiza vele sifa liyaraha nambona ngathi kuraha kuphela kwendoda kodwa-ke nxa ngibona sibili hayi imchilo yakhona iyambopha sibili iyamthandela angingazi engxenye kungalahleka bona ababambi imchilo kodwa-ke yona imchilo ingathi iyamthandela sibili ukundoda yambona ukuphuma kwakhe la ngoba kwinto kwakhe kukhanya ngathi kudala lokukazange kube yinto okuthiwa khathesi bengilalele nje khathesi lapho omunye ecazisa lapha ngoloya lo Juliana ukuthi wasuka nini wahamba nini waya khonale waphenduka wabuya lapha kuze fika khathesi yinto endala esuka khona lobo 2016-17
lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezishiyeneyo njalo wayetshaya lamarimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi etshiyeneyo waze wathi eseseGoli wangena estudio lapho acindezele khona idlaladi lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iye sanibonani sanibonani, igama lami ngu-DC reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-DC Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa i-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imiculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalade alingatholakali ezitolo kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC and then ku Instagram nakhona it's @1DC ungithola lapho ungifunayo. Then inumber zami it's 078 573 9045. That's if you are in South Africa. Thank you.
Dabuka omnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Africa emshishi emsawawa eGoli yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Ireke abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ithole sendaweni ye doing performances and nasezim kobulawayo also been to the Seychelles. The response is actually ayoniya jabulisa kakhulu.
Give me your love. We don't want no other girl. We don't want no silly games. I'm a hardcore lover. ngobunzima bempilo kweZimbabwe. Abahlabeleli abaningi beZimbabwe abasecathulayo kwezomculo balubhekisa eMzansi ukuyazama ukugcinezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo yokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bagcinezele ke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Igama lami nguEzra Jesus Banda. Bye bye.
African Queen ingoma ka DC Reggae. Yes, bongeke lo Ezra Jesus Banda osethulele udaba ingxoxo ke ayenze lo DC Reggae. Yes, ligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi imali entsha izethulwa ngenyanga ezayo. Kodwa abazokwenzakala bathi kukhona ukuchaya amanzi. Imizamo yokususa umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho weimpeachment iqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe ekuseni njalo ngomvulo ngo 6:30. Igama lami nguChris Gandhi.